la puma lendaba. Langa la puma lendaba, la shona lendaba. Langa la puma lendaba. Langa la puma lendaba, la shona lendaba. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje siseplumtree esigabeni seOsabeni. Sixoxa ngodaba lomntwana oleminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu 13. Odlwengulwe ngabantu ababili kuzehlakalo ezitshiyeneyo. Umdlwenguli wakuqala ngumfana oleminyaka elitshumi lasithupha 16, njalo owesibili ngukhulu oleminyaka engamatshumi phose ayisikhombisa 66. Sikhuluma nje abadlwenguli laba bayapika emajele ngemva kokufunyanwa belecala. Kodwa ukuzwisa usizi ukuthi umntwana owadlwengulwayo yena osanda kugqiba izifundo zika grade 7 akasaphathekanga kuhle emoyeni lasemzimbeni ngoba usehlala ekhala ngesibeletho. Unina ongumfelokazi esingasoze simbethe ngegama ukuze sivikele ingane yakhe uthi soze wabaleka esigabeni ngoba ethwaliswe nzima ngabangakibo bakamadlwengula lo ongumfana besithi wabophisa indodana yabo.
Umfana wagwetshwa 15 years engakwaziyo ke ukuthi useva ngakhe. Ukhulu wayegwetshwe 20 ngazwa kuthiwa wayephulelwa 5 wasala le 15.
Wathola ukwelulekwa yini umntwana ngama-counselors?
Akazange ethole i-counseling umntwana. Yena nje ngibone isikolo ekhanya eyenze kahle ugrade 7 umpasile, kodwa yena engahlalahlala nje. Kuba lobuhluku umezeka emzimbeni, ukhala ngesibeletho, sehlezi njengomuntu ama-pains all over the body. Ngibona nganje mina uyayidinga i-counseling sibili kakhulu. Ngoba uthi abanye abantwana bakhe bemhleke futhi ngakho khona ukuthi wadlwengula.
Odokotela ke wababona
esibhedlela kwahamba khona mpe zengene kusikani wayesesibhedlela ezengene kusikani kufuze ihambe futhi ku-review mhlaka angisokwesho ukuthi ngu-5 longubani January khona next year beyehlolwa.
Ngasizwa njani umntwana njengoba usithi uphatheke kabi?
Angikwazi ukuthini nokubika ngithini ukuze umntwana ekwanise ukuthi ethole ukuthi eyikhohle leyinto ingabuyi kumemori yakhe. Ngifisa ukuthi ngabe uyathola nje ukuthi ebe ngumuntu lwana ongaphumula ingqondo, ecabange ngesikolo, engacabangi ngokuhlukunyezwa kwakhe, kodwa estike kakhulu emabhukwini. Ma iqalisa ukuba le pheni leyi, uba lokuhlukumezeka kakhulu emoyeni wakhe, ngoba uyabe ehlezi ethulete zwi eyedwa, ukuya uze kulamgcine sokungithukumeza into kwakhona.
Bakhona abanye abangathi mhlawumbe lawe njengomama abantwana awubakhuseli kuhle, awubathokomeli. Nanku umntwana usebanjwe kwaze kwaba kabili, ungathini ngalokho?
Ye, yena umuntu engatsho njalo ngoba into leyo ihlale yenzakala mina iphumile ngingekho, kodwa kuyikuthi lami ngiyabe ngiyephanda ngingahambanga nje ukuthi ngihambele uNandi. Kodwa ke ngiyabe ngifisa ukuthi bebekwazi ukuthi into enjengayenaleyo asonto ongayihle komunye umuntu. Bathi ozele ulo mlandu asukuthi ma kwehlele mina kuzahlala kwehlele mina ngedwa. So ungakwehlela lawe noma ungubani uziyele ukuthi wena uhlezi ugadile abantwana, ngoba lokufanana lokufa kufanana lesela nje mali ngena endlini. Ngiza kubeka kanjalo nje.
Sibonge unina omunye untombazana odlwengulwe ngabantu ababili ePlumtree esigabeni seOsabeni. Abangathanda ukusiza ngokuphathelane lempilakahle yomntwana ikakhulu odokotela labeluleki, lingaxhumana lonina kunombolo ezithi +263 778 010 993. Ngiphinde njalo +263 778 010 993. Tiani indlebe njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba ngeviki eza yo lilami untungami linkomo
vele baba angala phuma lendaba vele baba angala phuma lendaba ashona lendaba angala phuma
siyabonga kakhulu untungami linkomo Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudaba kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara